ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyane ngu-4 iziphithiphithi leze bezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo ebeziphuma emlonyeni yonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni i-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina ngibona ngathi wona lumnyaka sethethe uBiden kwehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngapi kuyiwa ngapi. Mina khona lokho ngibona ngathi ngingamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi wenze kuhle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona ukubhubhane lolu lwe-COVID. Ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje ke fika lapha nefica vele kuqhamalazile kungaqedakali ukuthi kume njani, ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa, kumbe umkhuhlane abantu bayahlatshwa amajekiseni kumbe kuyathwala. Wafika ngesidumo sibili, wafaka umgomo wakhe ukuthi kuzefika u-April, June fanele kube labantu abangakazi behlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa. Even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha lapha nabe kuvele kuqeqa sibili sokungathi akuqedakali kusiyale kusiyale kutshaywe i-corona. Kodwa ungakhangela indawo eziningi zihlumile zavuka zema, imisebenzi isikhona, sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanzeni ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umtapho ngubuthi abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 ayisoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo?
Mina vele ngibona ngathi uBiden akusasweleki ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. Ngoba ngikholwa ukuthi uzakuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolu lukhona aphinde athi uyama. Uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje kuze soke kambona ukuthi angatshona ezihlupha ngokuthi kuyini okuzakwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lama-Democrats.